Omama bakhala ngokuthi ubaba nxa ethe wabhekana lengozi yokuhlukuluzwa ubalekela kwabezomthetho, kodwa owesifazane uyesaba ukwenza okufanayo ngoba ezahlukuluzwa kuthiwa nguye obekudinga lokho kuhlukumezwa. Lo kubikwa kuyiwona mumo osukhona eZimbabwe, ikakhulu esigodlweni seHarare, lapho abesifazane bahlukuluzwa kokuphela ngamapholisa. Umlando abawetheswayo ngokuba akumelanga babonakale behamba bodwa nxa sekuhlwile. Ikanti labo mama bathi ziningi izizathu ezibenza bahambe ngalezo zikhathi okubikwa bengavunyelwa ukuhamba ngazo. Kuningi okubangela ukuba batshonelwe lilanga bengakafiki emizini yabo. Bakhona omama abasebenza ebusuku njengabongi, abalinda amankampani kanye lentatheli zindaba. Abanye ngabathatha leli thuba ukwethekelela izihlobo labangane ezibhedlela. Kukanti bakhona abatshonelwa lilanga besiya kundawo ezehlukeneyo zelizwe. Bakhona njalo abathatha ithuba linye ukuya endaweni zokuzilibazisa. Labo mama bathi bamangaliswa ukuba owesilisa akabuzwa lutho, uhamba iloba isiphi isikhathi asifunayo. Bathi lokhu kuyabahlukuluza njengabo mama. Omama bathi lokhu kubabeka engozini yokudlwengulwa nanku lamapholisa ebachiya yiloba kungaphi kwendawo. Esikhathini amapholisa awesilisa manye yiwo njalo acela ukuya emacansini lalabo mama. Umlobi olodumo engumdlali njalo wezemidlalo uTsitsi Dangarembwa ungomunye wabomama abakhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazane. Uthi kuyamdanisa ukuba lokhu kwenzakala elizweni elikhululekileyo okunjengele Zimbabwe.
On the basis of what they call soliciting, they are stopping women from going about their daily business. They're interfering with the freedom of movement of women. Many of the women here have been arrested. Many have been harassed.
Unkosazana Rudochi Gudu oleminyaka engamachumi amabili lasichiya galumbile yokuzalwa uke wadojwa ngamapolisa kuthiwa uhamba ebusuku okungekho emthethweni. Unkosazana Chigudu utshele Studio 7 ukuba uhlukuluzwe ngamapolisa kwenye intambama evela kwethekelela umngane wakhe ohlala emafletini esigodlweni. Isehlakalo sesibili kulapho abehamba labangane bakhe ngesikhathi ephuma endaweni yokuzilibazisa lapho kunathwa khona. Uthi bese ngoyangena emoteni yakhe ngazo zombili izikhathi ehlukuluzwa ngamapolisa, lanxa yena labangane bakhe bebuze kokuphela isizathu sokubotshwa kwabo kabayitholanga impendulo esuthisayo. Kusehlakalo sesibili uthi simanga ukuba bamane bachiywa nje emnyameni ngemva kokwaliswa ukuba bangene emoteni yabo. Amapolisa abaqhuba behamba ngenyawo besithi kuyiwa enkambeni.
The other thing that really upset me was to find myself in a dark street where I actually felt vulnerable and felt that anything could have happened to me. I could have been mugged, I could have been raped. For me it was a very disturbing experience and had me questioning a lot of things about, you know, women's freedom of movement in Zimbabwe.
Unkosazana Khumbulani Lunga uleminyaka engamachumi amane yokuzalwa. Umalunga laye uke wabotshwa waqeda insuku ezimbalwa esezandleni zamapholisa. Utshela iStudio 7 ukuba uphatha umsebenzi omenza aqede ebusuku. Unkosazana Lunga uveza ukuba ukhathazekile kakhulu engqondweni ngoba engasazi ukuba athini. Nanku kumele asebenzele imuli, kodwa nganxanye amapholisa amhlukuluza kokuphela ethi uhamba ebusuku nje ngoba udinga amadoda, kuthiwa ungomunye wabaphila ngokuthengisa umzimba.
Kuyabe sekundlupha manje ukuthi ngiyenzeni. Kuyabe sengibona ukuthi kuyekela umsebenzi kungcono kunokuthi ngihlale ngibotshwa ngise-central. Yinto abafanele bayilungise nale. Yesiyikhalelayo ukuthi nxa ungumthetho abahle bawukhiphe noma sibotshwe sonke.
UCleopatra Ndlovu utshela iStudio 7 ukuba kasikho isizathu sokuba omama bahlukuluzwe nxa ilizwe lililizwe elikhululekileyo. UmaNdlovu uthi simanga ukuba amapholisa amanye ayaziswela lezo mota nxa kuthe kwaba le mibiko yezimfa zalabo abalahlekelwa impilo bengekhaya.
Izikhathi eziningi nxa ungababiza amapholisa la kule ndaba zokudlwangudlwangu bezodlakela endlini, ababuyi balitshela ukuthi asilamota, asilamafuthezi emoteni. Kodwa ebusuku bebabona begijimisa abafazi ezitridini bele mota, kumbe babona begijimisana lamakhombi emini bele mota. Nxa sesikhuluma iindaba ze-violence ezimele zilungisa impilo yabafazi, abalungisi. Yikho esibona ukuthi yizinto esizivisa ubuhlungu njengabafazi.
UmaNdlovu uveza ukuba impahla egqokwa ngumuntu kayikutsheli lutho phezu kwalowo muntu ukuba uyisigilamkhuba loba hatshi. Uthi isimilo somuntu kasilani logqoka kwakhe ngoba ethi izigqoko zomuntu kaziyivezi ingqondo yakhe njengokutsho kwamapholisa.
ngiyakwazi ukugqoka ihovorosi kodwa nxa ngifuna ukwenza engifuna ukwenza whether ikutshontsha whether ikuhamba nithi ngabesilisa abokulala labo ngiyakwazi ukukwenza akunani lokuthi ngigqokeni asifuni ukuthi abantu basikhangele ngendlela yokuthi nxa umbona ngigqoka itrouse sibona isifele ababona omama abathiyene nxa sikhangele iindaba ze-rap you'd find batshona besebenza iindaba zokugqoka zona lezo abanama-germans bayaretshwa abagqoka amapitikoti ayi-4 bayaretshwa umntwana ogqoka inapken uyaretshwa
kodwa isikhulumeli samapholisa esigabeni seHarare uInspector James Sabawo utshele iStudio 7 ukuba amapholisa aza kuqhubeka ephatha umsebenzi wawo ngoba usemthethweni. UInspector Sabawo uveze njalo ukuba injongo yabo kuyikubuyisela isimilo esihle selizwe, ukhuthaza labo mama ababotshwa kungekho sizathu kanye lamapholisa acela ukuya emacansini lalabo mama ukuba baye kubika lokho yiloba yiphi inkamba yamapholisa.
Sometimes we see them waiting by the road sides, putting on their robes. They see a car coming. They don't even know whose car is it. They open up, going naked. We have in our records, men who have been arrested.
Iningi lalabo mama abakhulumisane le Studio 7 bathi balombuzo omkhulu, bathi kungani obaba bengahlukuluzwa lokubotshwa okufanayo. Omama laba bathi ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwamama nje kuyikwephula ilungelo loluntu. Bathi ngoba kudinga owesilisa lowesifazane ukuya emacansini, ngakho mababotshwe bobabili nxa bethe batholakala belecala. Omama bathi lokhu kwenza kwabezomthetho kubabeka engozini enkulu yokudlwengulwa. Bathi amapholisa manye yiwo njalo abachiya emnyameni ngemva kokuba esekunanzelele ukuba bamsulwa, ikanti kumele abavikele engozini inye. Bathi lokhu kuyingozi enkulu kulowo mama engadlwengulwa ngoba akwaziwa engxenye lo osemdlwengulile engumuntu ophila legciwane. Omama bathi lokhu kubuyisela muva imizamo kahulumende yokuzama ukuqeda udubo lokumemetheka kwegciwane kanye lomkhuhlane wengculaza. Kunyanga ezimbalwa ezedlule, amapholisa ake aqhuba uhlelo oluthiwa Operation Chipo Chirorwa loba Operation Chipo Yanakwenda. Lolu hlelo beluqonde omama kuphela ngoba beyibo ababekwa umlandu wokudinga abesilisa ukuze baye labo emacansini. Kodwa labo mama bathi okumangalisayo yikuba kalukho uhlelo oluthe lwaqhutshwa oluqondana labesilisa. Kunyanga ephelileyo omama behlukeneyo esigodlweni batshengisele bekhonona phezu kokuhlukuluzwa kwabo besetheswa umlandu wokuhamba ebusuku bedinga abesilisa bokuya labo emacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.